Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesipha le indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
bekungadingakali vele ukuthi kukhulunywe la mazwi esiwabone eborder ngomakhelwane. Umakhelwane uyakhulumisana laye, uyabonisana laye lapho lihlukane ngembono, uyakhulumisana libonisane licebisane kuze kulunge.
Uhulumende weZimbabwe uthi akulanzondano ekhona phakathi kwakhe lohulumende weZambia kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuchothoza ubudlelwano belemelika leZambia.
Government has a policy which reserves that space for
kulomthetho othi le ibhizinisi yokuthengisa ezitaladeni ngezizalwane zeBotswana kuphela.
Ibandla eliphikisayo kwele Botswana lithi kumele kududulwe abadabuka eZimbabwe abathengisa impahla emigwaqweni kulelo lizwe. Bayakhala eZimbabwe ngokunqotshwa kweqembu lenguqu lelizwe elama Warriors ngele South Africa kunye lele Lesotho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende weZimbabwe uthi akulanzondano ekhona phakathi kwakhe lohulumende weZambia kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuchothoza ubudlelwano belemelika leZambia. Umnangagwa utshele umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende waseMelika uphathisa eZambia leMalawi ngemali yokuthuthukisa amazwe la kwezenotho lakwezomvikela echiya ngaphandle eZimbabwe ngoba efuna ukulikhawulisa. Ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathintambo bakahulumende lecabinethi ntambama izolo, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jan van Muswere utshele intatheli izindaba ukuthi leZimbabwe lidinga ukwakha ubungane lamazwe wonke. Wathi njalo ubudlelwano beZambia leZimbabwe buqinile njengobamawele. Uhulumende weZambia yena okhanya engaphathwanga kuhle ngamazwi kaMnangagwa uthi uzakhulumisana lohulumende weZimbabwe ngalolu daba. Elemelika lona liyawalandula amazwi kaMnangagwa lisithi luningi usizo eselunike iZimbabwe kusukela lithola uzibuse. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Ubudlelwane babantu beZimbabwe labeZambia buqine kakhulu. Kabulula ukuthi kudilizwe ibuchapha balabo ababusayo, ukwehluleka kwalabo ababusayo. Bekungadingakali vele ukuthi kukhulunywe la mazwi esiwabone eborder ngomakhelwane. Umakhelwane uyakhulumisana laye, uyabonisana laye lapho lihlukane ngembono, liyakhulumisana libonisane licebisane kuze kulunge. Ngokuba thina labantu beZambia singabantu banye, kwezamasiko, kwezomnotho, kwezepolitiki. Inkululeko yethu sizuze ngo-1980 ngemva kwe-sacrifice enkulu eyenziwe yiZambia. Sike saba yilizwe elilodwa ngesikhathi se-federation. Singabantu banye ngayo yonke indlela. Ngakho-ke konke lokho okukhulunywe ngumongameli bekungadingakali, akufanelanga kwenziwa, akufanelanga kuphindwe njalo. Ngakho-ke khona lokhu ukuthi babuyele emuva kulokho akade sibekukhulumile ngesikhathi okuthiwa to walk back kuyinto enhle, kodwa kusezadingeka ukuthi benze kakhulu ukuze izinto zibe lomehluko.
Amazwi la Ncube ubona elakho yini ukuqeda ukungezwani kumbe ukufuthelana okungaba beso kukhona phakathi kweZimbabwe leZambia phezu kwamazwi kaMongameli Mnangagwa.
Amazwi lekasoze aqede ingxabano phakathi kwahulumende weZimbabwe loweZambia. Lanxa ngithe abantu bayezwana, ohulumende bobabili kabazwani, okubahlukanisayo kubanzi kakhulu. Kungena kwezokubusa, imbuso yakhona ihlukene, omunye ubona ngenye indlela, abanye babona ngenye indlela, abanye bakhuthalela ukushintshwa kwamalungelo abantu, abanye bangakhuthaleli njalo, abanye bakhuthalela ukhetho olukhululekileyo, abanye bangalukhuthaleli. Ngakho ke akululi ukuthi lamazwi adlulise nje, yebo kahamba ngalungisa lokho okukhulunywe eRussia, kodwa ke ukuxabana kwabungazwani kwabungaboni ngendlela efanayo kuzaqhubeka kusiya phambili ngokuba kuzikile kakhulu kule mpande ezishonayo kwezepolitiki ngendlela ohulumende bobabili ababona ngakhona ukuthi ukubusa lokubuswa kwabantu kufanele kube ngayiphi indlela.
Lo-ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association.
The Voice of America.
Uhlangothi lweZimbabwe Water Authority luthi asemalutshwana kakhulu amanzi asedamu leKariba, njalo leli damu liqhubekela phambili lisoma. Luthi sokunzima ukuphehla umlilo kagetsi ngenxa yamanzi asemalutshwana. Kusenjalo umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezamanzi ngamandla kagetsi, umnumzana Edgar Moyo, utshele iphephandaba leChronicle ukuthi uhulumende usenike amanye amankampani emba amatshe imvumo yokuba lezi titshi zikagetsi. Lokhu kulandela ukusilela kwemlilo kagetsi elizweni lonke jikelele. Ukuhlaziya loludaba uDabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho esebenza kunhlanganiso yeDisability Rights Center, umnumzana Masimba Kujera.
Nxa amandla kagetsi angekho, kutsho ukuthi ama-industries amaningi bayebezomele basebenzise i-diesel zokukhweza intengo. So uzaphazamisa umnotho, ngoba nxa ungena amagetsi uzenza ukuthi abantu especially abe-industry baqalisa ukusebenzisa i-diesel. Njalo siyakwazi ukuthi nxa sisebenzisa intengo eyakhwela eZimbabwe.
Uhulumende simuzwa ekhuthaza amankampani emba amatshe ukuthi lawo azilungisele amandla kagetsi, kungaphathisa nalokho?
Inkuthazo ezinjengalezo njalo ama-projects awokuthi kube lamagetsi endaweni especially ezinjengalezo uthatha isikhathi engxenye kusukela ku-2 engxenye kusiya ku-3, 4, 5 years ukuthi i-project yamagetsi ibe khona.
Uhulumende yikuyini obekumele akwenze kungakabi lodubo olunje?
Bekumele uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi ama-supplies amagetsi especially nxa sikhangele amadamu nokunye bekuzasithatha ukuthi usifikise ngapi. Owesibili, uhulumende kumele aplane inhlelo ezingenza ukuthi ama-projects amagetsi abe khona perhaps for the next 3 or 5 years. Thina siyakwazi ukuthi eZimbabwe ilanga likhona, nxa kuyukuthi singazamisola ukungasinceda sibili. So uhulumende aloba ezama ukuthi akhuthaze abantu ukuthi basebenzise isola, njalo anike perhaps ama-rebates kuma-companies afuna ukuthi abuyise isola eZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi kwezenotho njalo esebenza kunhlanganiso ye-Disability Rights Center. Ubisecingwani lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekwelebhilitane. Abadabuka eZimbabwe abaphila ngokuthengisa emigwaqweni kweleBotswana badlela evalweni ngemva kokuba amalunga elinye ibandla lezombusazwe eliphikisayo lisungule umkhankaso wokuthi basuswe lapho abathengisela khona, badedele izizalwane zakweleBotswana. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
ilunga lebandla eliphikisayo eLebotswana Congress Party kumbe iBCP mnumzana Sidiro Khoroba uselobele uhulumende ukuthi asuse bonke abokuza abakubhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. UKhoroba uthi uma uhulumende engathathi inyathelo phezu kwalolu daba ibandla lakhe leBCP lizangena emgwaqweni litshengisele. UKhoroba wake waba lilunga ledale lePhalamende njalo ukhankasela ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho lesizwe oluzaqhutshwa ngumfumfu.
Government has a policy which reserves that space for
kulomthetho uthi le ibhizinisi yokuthengisa ezitaladeni ngezizalwane zeBotswana kuphela. Manje sesibona sebebangisana labokuza ikakhulu abeZimbabwe. Sithi uhulumende wethu sekuyisikhathi ukuthi lokhu kulungisiswe.
UKhoroba uthi ayisikho ukuthi balwa labantu abadabuka eZimbabwe kodwa kumele bazwisise ukuthi abeBotswana labo bazama ukuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni.
Unless where the locals have completely neglected the space, which is not the case now.
Ngabe sithi abeBotswana abafuni ukungena kule bhizinisi, manje akunjalo. Likhosi sithi uhulumende kangenele. Uma engangenelanga sile njongo yokuthi singene ezitaladeni sitshengiseyile.
Indawo yeMohotitsane engumuzi ongaphandle nje ledolobho leHabron yiwobhekane kakhulu lodubo lolu kujo uKhoroba. Esinye isizalwane seBotswana esiphila ukuthengisa emgwaqweni yeMohotitsane unkosazana Skiasobaka Kisikile uthi uyasekela imizamo yokuphathisa phezu kwalolu daba.
Abasincede sibili ngoba sekucina kusivalela phandle thina khonapho sihlawulela le ncwadi zamalayisensi. Abanye babo sebehamba bethengisa lezindlini.
Iningi labeZimbabwe liphila ngemisebenzi efana lokuthengisa emgwaqweni, ukutshaya izitina, ukuthunga kanye le misebenzi yokunusela. Yona uhulumende othi kumele besezandleni zezizalwane zeBotswana kuphela. Okunhlanganiso yabeZimbabwe keleBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi noma nje evumelana lezikhalazo zezizalwane zeBotswana kumele lolu daba lukhanyelwe ngelinye ilihlo lokukhalipha.
Khona bale point ngoba kukibo, kodwa ke ungakhangela ukuthi kulabanye abantu ababe besenza amacala, but now umuntu othethe ama-orange wahlala phansi wathi athengise laye njengabantu bonke zama ukuzuza imali ngendlela eqondileyo. It becomes harsh ukuthi ekhanye engathi sokumele adudulwe, kodwa njalo izinto lezi ziyabe zidinga ukuthi zikhangelwe kuhle from a managerial point of view, from ku-leadership. Kungabi izinto ezenzwa ngabantu emalokitshini sebezithathe umthetho befake ezandleni zabo, ngoba kuyagcina kubangela ukuthi kube lokuxabana.
AbeZimbabwe abaphuma phandle kwelizwe bengena kwamanye amazwe ikakhulu angomakhelwana sebethola ukuthi amathuba okuziphilisa asenciphile. Kwele South Africa amanye amabandla akhankasela ukhetho olusanda kwedlula ngokuthi azabuyisela emuva abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni ngoba becina bethathela ezalwane zalule lizwe imisebenzi, kukanti abanye badala amacala. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Siyabonga mqondisi. Kolunye udaba eZimbabwe lilezithunywa ezisemhlanganweni ohlolisisa isimo sabaphila lobugoga o-17th Conference of the State Parties to the Convention of the Rights of People with Disabilities oqhutshelwa ngapha kwele New York. Kubikwa ukuba kulesiphathamandla sikahulumende weZimbabwe esehluleke ukuthola amaphepha okubuya kwele Melika uzongena kulomhlangano. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Kwezemelika, ilunga lebandla lama-Republicans umnumzana Sam Brown unqobe ixuku labanye bakhe wathatha isikhundla sokumela isigaba seNevada kukhetho lwama-primary ngolwesibili osekumchiye ebhekane mathupha lomela lesi sigaba engowebandla lama-Democrats uSenator Jackie Rosen kukhetho oluzaveza ukuthi ngeliphi ibandla elihola idale le-Senate. Esethula amazwi akhe kumbuthano obulandela impumela yokhetho edolobheni leReno, uBrown ubonge unkosikazi wakhe u-Ami, abantwana bakhe abathathu kunye labazali bakhe. Uveze eleMelika njengelizwe elimi madlodlongwane lapho abantwana bakhe abalalizwi kabavoti kulifa elilizwe labo. Uyihlo uzakwenza konke okusamandleni akhe ukuze iphupho leMelika iningi lethu elalisebenzisayo lani lilisebenzise, kutsho uBrown. UBrown wake waba libutho. uphinda okwesibili ukuzama ukungena kudale le-Senate. Unqobe abanye bakhe abalichumi lambili ukuze enelise ukubhekana loRosen kusigaba esiyandise ukuletha umehluko kukhetho lukamongameli esibhekwe ngabomvu libandla lama-Republicans. Abebandla lama-Democrats baliswa ukugcina izihlalo eziningi kulabebandla lama-Republicans lomnyaka ukuze balondoloze amanani abakhokhela ngawo kudale le-Senate eliyingcosana. UBrown ubekhokhela ngenani elilutshwana phambilini kokhetho waze wathola izibusiso zosekelo lukamnumzana Donald Trump emaphethelweni omkhankaso ngesonto. Imbali kaBrown ngeyokuthi wasinda kubhomba eladubuka kwele-Afghanistan wahlala isibhedlela kwenyanga ezimbalwa okuyikho kade kwindikimba yomkhankaso wakhe. Usekelo lukaTrump luphunyuke abanengi kade belufuna ukubalisa owake wakhethwa nguTrump ukumela elemelika kwele Iceland uDokotela Jeff Gunter. Aze asungule umkhankaso wakhe edolobheni leSparks kumnyaka odluleyo obucwadlana ledolobho leReno, uBrown walandisa imbali yakhe yempi lokuzinikela kumndeni wakhe njalo enjengomuntu ongasuye wabasebenzelana leziphathamandla zeWashington DC. URosen wanqoba abamncintisayo kubandla lakhe kumaprimary usole uBrown hembikweni awethule ngolwesibili esithi uBrown ngowenhlanganiso kaTrump ethiwa yiMaga njalo ngumuntu owedlulisa amalawulo ozakhuluma laloba yini esithi abantu balimuke imbono kaBrown edlulisa amalawulo ebalisa ukwalisa besifazana ukuthi basuse izisu. Ngizamela laloba ngubani ukuze isigaba sethu siphumelele, kodwa uBrown ufaka phambili ezombusazwe webandla lakhe kulokuphathisa ngokuncedisa isigaba seNevada, kutsho uRosen. Udaba lokususa izisu kwabesifazane kukhangelelwe ukuba indikimba yokhetho lokudinga umongameli lwalunyaka. URosen uhlala egcizelela usekelo lukaBrown lomthetho weTexas wokuthi lesi sigaba simise omama ukususa izisu okwenyanga ezingamachumi amabili ngesikhathi ekhankasa ngokhetho lomnyaka ka-2014. Ekuqaleni komnyaka uBrown uhlale lomkakhe bekhuluma lentatheli izindaba zomsakazo weNBC. Waveza umkakhe ukuthi wasusa isisu bengakachadi. UBrown oseguqule ingqondo uthi uphikisana lokuvinjwa kokususa izisu nguhulumende, kodwa uthi kumele izigaba zizikhethele ukuthi zithathe nyathelo bani ngalolu daba. Iningi lamalunga ama-Republicans abaphikisana loBrown bake bazama ukumngcolisa ngokungayi kungxoxompikiswano kwakhe bemuthi nguye okhethwe zinkokheli zebandla. Embikweni wakhe wokunqoba, uBrown wazama ukuxhumanisa uRosen kunhlelo zikaBiden emkhakhasweni wakhe onyanga ezedlule ithumi. Namuhla, njengoba sithakazelela ukunqoba, asikhulumeni ngokwenzakaleyo. Kusasa sisungula ihlandla lakuqala lokukhululeka kwembono, kusho uBrown. UBrown uphinde wachaza udaba lwebhomba elaphosa lambulala kwele Afghanistan lokuhlinzwa ngabodokotela akwenziwayo, eveza ubuciko bakhe abulolonga elisotsha lokuba likholwa lesiKristu athi kwamphathisa ukuthi asinde. Usekelo lukaTrump ngesonto ngemva kwamavoti afika phose inkulungwane ezilikhulu 100,000 kubandla lama-Republicans kwaphathisa uBrown. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Mildred Nkomazana ozibiza ngokuthi nguDubai Roadrunner othengayithengisa impahla etshiyeneyo.
abantu basasala loliyana nje uvalo lokuthi bajwayele ukuthi mhlambe bathenga izinto leza babe bezibona khona lapha neduzane eziyabe sokuthwa regi available, but sesikhuluma nje iqiniso izimpahla ezithengekayo azizi kangako. Okushena kakhulu ukuthi uyakuthenga into yakho kwazi ukuthi isemgangathweni, iquality yakhona nawe ma uyigqokile uyayeza ukuthi ugqoke impahla. Akuyona impahla othi ugqoka namhlanje sinwebekile uyigqoke namhlanje sosiyakwazi sokuphuma ikhala kusacaca. Cha, izimpahla ezinhle kakhulu zithengeka futhi intengo yakhona imnandi.
Yes, ngathi uyasuka khonapho uye eZimbabwe uyabugadani njalo akuduli kakhulu ukuthi uphinde uyethengisa impahla.
Umuntu ma efisa ukuza la sungaqala uze mhlawumbe uze ngokuthi iholiday uzovakasha njengokuya kwenziwe ngabantu abasuka ngase-United Kingdom. Bayabuya umuntu ma ebuya lapho uyabe buyevele ezovakasha ebesesho ukuthi hayi ngicela sihlangane umbonise 1 or 2. Njengamanje ngilayo omunye oseke wacela ukuthi ngicela ukuza lapho ukufika ungibonise. Ma kwizimpahla ezodwa la angihambi lazo mina mathupha, engihamba lazo kuhamba lazo manje siya kuholiday. Then ezinye lezi kulama shipping companies engisebenza lawo ngomgcibelo nje ngizobe ngihambisa amanye amabhokisi angu-2. Njengamanje ngikhuluma ngelamathathu amabhokisi asendleleni aya eZimbabwe ahamba ngeBlue Waters courier service, kumbe ngisebenzise i-GPS. It's a cargo company. Ibuye futhi ibe la shipping company eyethwalela abantu impahla ukuzise eZimbabwe, okuphathelana ama-parts ezimoto nezinye nje impahla ezihlukeneyo.
Yeah, abafisa ukuthi bakuthole bakuthola
nje +9 71 5 2 2 7 0 1 6 7 bese kusiba lezi eZimbabwe +2 63 78 7 95 3 5 0 3. Kufacebook yami ngitholakala kumili iDubai Runner page, yilo page lami engisebenzisayo engisebenzela kulo.
Lo ke ngunkosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Abanye abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi abangatholi ulwazi oloneleyo ngohlelo lwesigodlo seZimbabwe kulelo lizwe olokubalungisela ama-passport olubikwa soluqalisa njalo sebexwayiswe ukuthi bazakwaziswa njalo kunsukwana ezilandelayo. Uhulumende ubikwa isithi isigodlo seZimbabwe kwele South Africa sizaveza ngokusemthethweni sakhiwo lapho okuzaqutshwa lumsebenzi ngokupheleleyo kungakagqitshwa uhlelo lokhetho kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxa lonkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane yeZim Imbokodo, oyake phathise abeZimbabwe abaseSouth Africa ngokuqoqa amaphepha okudinga lezincwadi ekhaya.
Khona kulinyathelo elihle nga sesibona ukuthi uhulumende sesicabangele njengezizalwane lizwe lakhe ezilapha eSouth Africa khulukuzayo zikwenza ukuthi kube lula kumaZimbabwe njalapha eSouth Africa ukuthi bakwazi ukuthi bathole ama-passport. Into engaba yinkinga yokuthi asikezi ukuthi njengoba isithukile i-ofisi lama-passport nazo sigathatha lapha kithi, intenge yokuthi umuntu a-aplayele i-passport izabe isingakanani. Sekungenzeka ukuthi njengoba bethukile beza ngapha amakhosi okuthi umuntu a-aplayele i-passport abe sesiba phezudlwana kalokhu ade sikwazi. Ungathi uyabheka ama-passport beto-aplaya ngendlela yokuthi umuntu ubehamba esiya e-consulate ayofila amafomu ahambe lezithombe abhadale imali ebingazo 300 rand ezithwangi yamafomu. Usuka napho-ke siba nokuthi uthatha amafomu uwase eZimbabwe emuntwini ezakumbhalisile ukuthi aye kuzisubmithela amafomu e-ofisini lapho kuthiswa khona ama-passport. Intengo yakhona kuyaziyo yona esingakwaziyo ukuthi manje njengoba sesilandiwe ngapha kuzakwenzakala kanjani. Abantu bazobelokhu be-aplaya online kuba abantu bazobalayina futhi bagcwale bese-embasi bese-consulate bazoku-aplaywa khona. Kodwa nxa kuyikuthi abantu bazabe be-aplaya online njengoba ngijayele ukwenza ngenhlangano engiyisebenzelayo ukuthi abafuna usizo ngabe sehlike ku-aplaya ebulenjini bese sikhona ukuthi abantu sibasize.
Kodwa sikhuluma nje alikabi lo ndletshana lo yedwa nje oseke waphatheka kulolu hlelo kumbe oseke wa-aplaya.
Ngokwazi kwami ngolwazi lwami ngilale sisalokhu sithola nje information esuka embassy akuma-consulate akukathiwo futhi lokuthi kuzethi abantu bazabe u-aplaya kanjani. So sisalindile esithemba ukuthi i-consulate kumbe embassy izakukhipha kwi-statement sabo mase lokhu sekusenzeka akwazisa abantu ukuthi benziwa kanjani.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim Imbokodo, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu badaniswe kakhulu ikunqotshwa kweqembu labesilisa elimela ilizwe umncintiswano okudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yezizwe zomhlaba eWorld Cup 2026. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umlandeli womdlalo wenguqu umncedisi ziba uthi bekuvele kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele kwimidlalo elisanda kuyidlala ngoba amalungiselelo alo aphutshwanga kuhle.
Yes, I have been following mani team yethu yama-Warriors, mani ama-Warriors will never be the same mani. Uzohlala usukhumbula mani team zakudala mani the way things zabekuyenzwa ngakhona ngazo ukuthi manje sesibhayiziswa ngama-selections wethu or kwenzakalani mani. Even this team leyo esetshenziswe mani ukuthi kuphonge ubizwa ucoach sokuvele sokusiyadlalwa mani akumnikezi isikhathi esi-enough mani ukuthi ebuilde i-team yakhe kuhle mani.
Wakwaba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiphambaniso Dube layo ukuthi amalungiselelo weqembu lama-Warriors akefana nje lamandlwane.
Okubuhlungu ukuthi asenze amalungiselelo ngendlela eqondileyo njengelizwe and yonke nje into esiyenzayo siyithatha kalula sinanzelele sokusilimazile kakhulu ezinhlizweni zethu. Iqembu lesizwe leli abalinikanga isikhathi esifaneleyo ukuthi umqeqeshi asihlanganise abe lazo.
Intatheli izindaba ezemidlalo uAndrew Thambane wakho uthi yena uzwela usizi umqeqeshi uJairo Stapera ngoba esenintwe ngodaka.
Yazi iZimbabwe uyadanisa so no, this is not even funny. First siyaluza against Lesotho, then sesidlala against South Africa asitshaye 3-1. Yazi wena looked at ama-preparations of the squad. First of all, manager bayamtshile iZimbabwe uthi manager within the uniform uJairo Stapera, yes the new coach at Manika Diamonds, but he isn't at the time.
Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wesifasi ka Group C le miklomelo emibili ngemva kwemidlalo emine. Imiklomelo emibili elithole ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa leRwanda kanye leNigeria nyakenye, njalo ngaleso sikhathi beliqeqeshwa nguBaltimore Brito owayengumqeqeshi weqembu leHighlanders. Ngemva kukaBrito uNomen Mapeza uke waphiwa iqembu lama-Warriors wadlala eMalawi, kodwa ngemva kwalokho bobabili uBrito loMapeza kabawuphiwanga lowo msebenzi waphiwa uTapera ukuba abebambili ungaqhatshwa umqeqeshi omutsha. Iqula elikhokhela ukulungiswa komdlalo wenguqu kweZimbabwe elibizwa ngokuthi Normalization Committee yilo okumele liqhathe umqeqeshi, njalo abalandeli abaningi bathi ngabe layekela uBrito esemsebenzini. Asenelisanga ukuthola icele le-Normalization Committee, kodwa umkhokheli walo uLincoln Muntasa ensukwini ezedluleyo utshele intatheli zindaba uLove Mopanda ukuba bebengeke baqhathe uBrito ngenxa yokuba kuzabe sekumele kuphume imali eningi yokumnakekela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lwe-Diaspora Forum. Sixoxa ngokulungiswa kwama-passport athiwa wona ngama-electronic passports aselungiswa kwele South Africa, umuntu engasukanga kwele South Africa ayithole ke leyo passport. Njengoba ngithilo isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ibandla eliphikisayo kwele Botswana lithi kumele kududulwe abadabuka eZimbabwe abathengisa impahla emigwaqweni kulelo lizwe. Bayakhala eZimbabwe ngokunqotshwa kweqembu lenguqu elama-Warriors. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu, igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.